ekhuluma labantu emhlanganweni obuse Plumtree uDabengwa uthi kusukela ngomnyaka ka-2012 bebezama ukubonisa amanye amabandla ezombusazwe ngokuqakatheka kokubambana kuyiwa kukhetho noma nje ejabula ukuba labanye sebekubonile ukuba kuqakatheke kangakanani ethi loba nje befisa ukusebenzelana lamanye amabandla lembovane lazo sezikhona kulumanyano we-coalition.
Sonke ama-opposition parties kumele sizame ukuthi sihlangane ndawonye kwenzela ukuthi lapha kufilwa ukhetho singaphikisani kusukela umnyaka ophelileyo besokuhlangana lamanye amabandla ama-MDC amathathu kuthiwa ngumabambo osekungeno okunye njalo kungamaphathi kulamabili embake kubaqedisile sizame ukubona ukuthi akudlula kaningi ngoba njengovane zikhona kubanao.
Iningi labaxotshwa libandla leZANU-PF sebethe balanda ibandla leZaphu bethi bafuna ukusebenza labo kodwa uDabengwa uthi bayamukelwa kodwa abahleleke njalo bazi ukuthi bona bahamba ngendaba yombuso ezabelweni.
Bakhona labo abaxotshiweyo kuZANU-PF izolo labo bathi bexotshwa khonapho base bagijima basicela basikhombisa ukuthi kambe zingasebenza labo sathi hhayi thina wonke umuntu weZimbabwe ozimiseleyo sisimisele ukuthi sisebenze labo ngoba into enkulu esizafuna ukuyiqakathisa njengezabo i-evolution yephawu amandla ezigabeni uma kuvumelana nathi nalokho hhayi sinakhuluma pho njengobana wena dade labanye bakho elikhotshelwa lonke lilokhu lingayi ebantwini balikhetha ake liqale lilungise ihlanganiso.
Uqhubeke ethi yena kayisothathekile ibhude njengabanye abantu ngakho ngeke achiya izaphu esiyasebenzela abantu ababumbe ibandla ngoba bezondele ukuxotshwa ngoba wathi echiya iZANU-PF wayesekubonile ukuba singumkhumbi ocwilayo.
Manje befuna ukungibonela hhayi baba sicela ukuzakhuluma nawe nje bathi befikile bathi ba nguwe esikubonayo lapha emathebeleni ongavuya uzosebenza ngathi sekela ujoyise hawu madoda ngithi kambe mina ngibhude ngithiye izaphu ngibuye ngizojoyina okwinto wenu okuqalise ngokuzonda ukuthi abantu baxotshiwe enhlanganisweni hhayi bo ngizela khatshana abantu babo. Hambani beyemtshela intombazana lwana ukuthi hhayi uyangazi alubana kuhle walibuza ukuthi lwana ubaba engamnandi.
IZimbabwe ikhangelele ukuya kukhetho ngo-2018 njalo udaba lokususa umongameli Robert Mugabe embusweni lumqoka. Amabandla ezombusazwe aphikisayo aphakathi kokubonisana ukuba bengamsusa kanjani embusweni bethi usebulele ilizwe kuminyaka edlula amachumi amathathu lasithupha ebusa. Ngempela viki unkosikazi Joyce Mujuru we-ZPF lomkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai enkabazwe bakhombise ukuba ababuyeli emuva ngokulungiselela ukumanyana ngo-2018. Abahlaziya ngezombuso bacwayise uTsvangirai ukuba ananzelele engabandezelwanga ekhoneni ngoba ibandla elibusayo lilamaso amaningi okuzama ukubulala amabandla aphikisayo bethi mhlawumbe uMjuru engabe ethunywe ngumgabe. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo moyo.